Chris, mina njengomzali njengommeli wesigaba sedethe isikolo zivulwe isikhathi esingayisiso kakhulu sinanzelele ukuthi elizwe laba lomnyaka almost umnyaka abantwana bengahambi isikolo zivaliwe le-lockdown ngenxa ye-COVID-19 yona leyi. So akula misebenzi kade yenziwa, akula muntu kade ehambe emsebenzini, akula abantu kade behambahamba. Nxa kungela ama-movements abantu akula mali elizweni, lingaba liphi ilizwe kuya kungela mali. Ukuhambahamba kwabantu kuyayenza ukuthi abantu babe leminye imisebenzi abayenzayo. Kulokhunye kuyabe kuyenzakala behind the scenes okuyenzakala ukuthi abantu babe le mali. Okwakathesi kunje, so abantu kade bengahambi, abantu kade bezisalele ezindlini zabo, imali kaziko, akula lapho bazathola khona imali.
Yona iyimalini okumele bayibhadale abantwana besikolo, njalo ungasitshela ukuthi baza kwenelisa yini
ukubhadala ama fees? Ayatshiyana lesikolo, indleko zangkhona ziyabe zitshiyene. Abe primary ngiyananzelela esinye isikolo se-primary sesigabeni sami lapha eDete, iSt Francis, bavumelana ukuthi abazali bebhadale $20 per term in US dollars. Kwe-secondary silethe Tema Secondary School baye bebhadala 40 US. Nxa sesitshintshela kuma Zimbabwean currency iyabe si close to 4,000 RTGs. Kunzima ukuthi abazali bethole imali yona leyi. Yona iDete ngokwayo ngikhangeze ukuthi ayila industry eyilayo, industry kade ikhona eDete ngeye-tourism. I-tourism yangkhona le lockdown le inke ngakhuluma ngayo, kade kungela makhiwa ahambayo ebuya elizweni kumbe ehamba kwebiphi ilizwe. So kuzaba nzima abazali ukuthi bethole imali. Kulolunye uhlelo lukahulumende lokho olwe-BIM, abaso bantwana bonke abayenelisayo ukuthi bangene ku-BIM.
Manje njengabazali kade lisithi kwenziweni?
Njengabazali kade sicabangela ukuthi uhulumende engxenye engakhulumisana nje with the necessary stakeholders sibone ukuthi kungayenziwa njani ku-ease that situation yokuswelakala kwemali yokuthi abazali beyenelise ukubhadala i-fees. Nxa kungayenzakala ngesingisi esiza sithi ama-payment plans, engxenye siyoceda inyanga kumbe inyanga eyi-1 kumbe inyanga ezimbili, engxenye kuyabe sekulomunye umbono ongcono. But khuluma iqiniso, umumumuvi, abazali kabala mali, ilizwe alila mali, indawo yami ayila mali, kuwomile.